Ngombono wami ukusondela kwe-North Korea e-Russia kuyingozi enkulu kakhulu ngoba siyabona ukuthi wonke amazwe azama ukukhuphana, abanye ba-pro-Russia, abanye ba-against i-Russia, ngithi ba-pro-Ukraine. So kubona ele-North Korea liphansi isandla lithi liyafisa ukuthi lisebenzelane lele-Russia. Ngingazi ukuthi babathembise izikhali, babathembiseni, kodwa yinto engasoze ihlale kuhle emazweni amaningi anjengama-United States, lama-European Union countries. So lokhu ngombono wami ngibona ngani kuyakhwezela umlilo, kuyakhwezela njalo ukuthi izikhali, umhlobo wezikhali ozatholakala usungena e-Ukraine engxenye ukhwele, ngoba nxa ukuthi sizekuzokauthi le-North Korea selifuna ukuletha izikhali kule ngozi yokuthi bayaletha izikhali ezingalunganga. So angibona ngani hayi lokhu kukhwezela umlilo, asisoze kulethe i-peace ele-Ukraine, asoze lilethe i-peace ku-Russia and Ukraine conflict. Mbona ngani nje hayi into embi kakhulu le.
Yona impi yakwele Ukraine uyibona njani? Ubona ngani lokhu esikuzwayo ukuthi amabutho akwele Ukraine akhanya engani ayaphumelela, yiko yini okungakusenzakala?
Ngombono wami mbona ngani amabutho e-Ukraine loba ukhanya ephumelela, aphumelela kunje, kodwa vele into asaba abayilwelayo kwesinye isikhathi yokuthatha umhlabathi, ama-building asaba wonke abulawa aba ku-ground. So ukuthatha nje into esisele vele isidilizekile, kodwa yebo kuyakhanya bayathatha mbijana mbijana, kodwa kakulula indaba yakhona. Mbonani le-Russia lalo liyakhanya ukuthi liyazama lapha nalapha, kodwa mina ngombono wami ngibona ngani vele khona ukuthi impi leyi ibe khona kuze kudlule umnyaka, kimi kuyatshengisa ukuthi le-Russia liyahlulekile, ngoba ngokuya kwakumele vele kungathathi isikhathi eside nxa ukuthi le-Russia lalikwazi lalifuna ukukwenza. Njalo siyananza ukuthi le-Russia lalo limadabudabu. Siyabona ukuthi kule ama-mercenary abo la ade sebenza lawo, umkhulu wabo usebhubhile, njalo akukhanyi ukuthi lokho esabancedisa yini. Ukuthi lokhu bencediswa yini ukuthi bephushe amabutho e-Ukraine. So mbona ngani i-Russia imadabudaba ngombono wami, njengoba ngishilo phambili impilo kwakungamelanga idlule umnyaka. Ukudlula kwakhe umnyaka kuyatshengisela ukuthi le-Russia kukhona okuhle lingakwenziwa.